uwezi ukulomgabe umnangagwa sathi batshela bona laba amahovethi besala yiba abawonayo kabafuni kulalela uzulu ngabe bayalalela uzulu kwenziwe into eqondileyo ubona baduba ngokwenza indaba ezifashionalism ezezanu nxa kukhulunywa ngesikhundla eseliizwezi so ke bacinisile ukukhulunywa kwabo kuliqiniso baduba ngokuthi basuka bakhohlwe phandile
ye kwenziwa kuyini ukuthi bakhohlwe kwesinye isikhathi
uhlupho lwabo bona basuka labo bazicabangele okokufuna izikhundla ngefashini ababe bekiwo ngoba into leyo niqalisa even kwafana nxa kuphuma umgabe kwakungathi kuthiwa no sifuna ukuthi silungise ilizwe kumanyenwe labanye abantu even abaku-opposition ndawonye nxa sebebona ukuthi indlovu isidonsiwe sebesithi indlovu yabo bodwa yikho lapho kulohlupho khona kona
kodwa kuyalungiseka babancube njalo kuya ngaphi konke lokho
okuyinto lokhu kuyalungiseka babudube abantu laba bangenza into eqotho bethi asilungisenini ilizwe sisonke singamazimbabwe nasibuyeni ndawonye kuyalungiseka udube ukuthi kungahamba kuhambe bayeqabamela phansi bese bekwenza kube ngokwezano akusikho kwezano kwinto lokhu kufuna ukuthi kulungiswe nguzulu wonke emanyeni yinto abayenza rongo kodwa beyazi into right
ye kulabanye abalwimpi yenkululeko abathi ukwehlela umoya umgabe kungehlela umnangakho kungaba khona kono
angithi vele esintwini bathi okwenza ubhanda lophiri laye kuyamenza singakucina nje khonapho.